Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela ku studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 azibandlela 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe kungaba liqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wahlangana lomnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi bavumelane ukudlulisela phambili ukhetho okweminyaka emithathu?
Lokho khona lokho ngisho ukuthi phambili laphana ukhanya ngathi into azingeke zibe kade ngobana amazwi lawa akhombisa njalo akhombela khona laphana ukuthi khona ngemuva kwakhe yena uTsvangirai ukuhlangana laye lo mngameli Mnangagwa wavuka laye evela izizuzo lalezo sengumuntu oduduzayo kakhulu othe nokholo ukuthi Mnangagwa kunje ngaye.
UZulu wesigaba seMandebeleni wetheswa umlando wokungamanyani.
Njalo mina ekunye ngicelayo ukuthi abantu besiNdebeleni asibambaneni ukuze sizame ukuthola impendulo ngokubulawela kwethu abazali yiZANU-PF.
Ukungakhethi unkosazana Thokozani Khuphe ukuba umkhokheli webandla le-MDCT kucatshangelwa ngabanye ukuthi yikubandlulula ngokuthi uvela ngaphi njalo ngowesifazane.
Abanye bathi lo umakhuphi umiku kanje utshamisa umi kanje umzulu umi kanje asihlanganiseni amakhanda hathi thina njengebandla sodwa lani Zulu kandaba asihlanganiseni amakhanda sendisibonile ukuthi sisebenza okunjani kukini ukuthi likhethe ukuthi lo singamfaka ukhuthele endaweni nje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe kungaba kuliqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wahlangana lomnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi bavumelane ukudlulisela ukhetho okweminyaka emithathu? Lokhu kukhulunywe ngowaye ngumphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo izolo emsakazweni we-BBC kuhlelo Hard Talk. Ibandla le-MDCT liyayilandula limbiko. Kodwa umoyo yena uveze ukuba waphunyuka njani mhla amasotsha ezomgudula emzini wakhe eHarare. UTsvangirai wahlangana lomongameli Mnangagwa ngeviki edluleyo kodwa akukacaci ukuthi bakhulumani. Umoyo uthi yena wacetshiswa ngabanye abakubutho bamtshela ukuthi angalali emzini wakhe waya kumngane wakhe umnumzana Sevia Kasukwere lapho abahlaselwa khona ngamasotsha ayehlomile isikhathi sikubo 2:30 emadabu kakusa. Amasotsha la athiwa ahaza inhlamvu indawana yonke okwemizuzo elithumi lanhlanu. Zithe sezithuli ingwagwa yikho lapho ababaleka khona bencediswa ngabanye njalo ababekuhulumende umoyo angafunanga ukubabetha amagama. Umoyo walile ukuveza ukuthi ungaphi kodwa bekuzwakala ukukhala amaqhude lenja zikhonkotha ngemva kwakhe okungakhomba ukuba lapho akhona kusemakhaya. Ilizwe leMalawi lilandule ukuthi umoyo ukhonale njengalokho kade kukhulunywe liphephandaba eleNyasa Times. Sixoxe lengcwethe ecubungela izombusazo yomnumzana Max Mkandla ukuze sizwe ukuthi yena amazwi kamoyo wezwe njani.
Imbiko yakhe uJonathan Moyo le iyabika ikhuluma okunenge kakhulu okwenzakalayo lokungayenzakala. Indlela abika ngayo ikhombela inhlelo ezinye ukubana zingaba lokutshintsha phambili laphana. Akuqedisiseki ukuthi khona exactly yena umi ngaphi ufuna ukwenzani. Kodwa yokukhona yokuthi khona into ezinye azikhulumayo izinto ngumqobo ezenzakalayo.
Yesizwe ethinta udaba lokubana uhambo lukamongameli Mnangagwa ukuyabona umnumzana Tsvangirai wayefuna ukuthi amcele bavumelane ukuthi ukhetho lungenziwa. Uwazwe njani wena la mazwi?
Lokho khona lokho ngisho ukuthi phambili laphana ukhanya ngathi into azingeke zibe kahle ngobana amazwi lawa akhombisa njalo akhombela khona laphana ukuthi khona ngemuva kwakhe enuthwangirayo ukuhlangana laye lo mngameli umnankagwa wavuka laye vele izizukuzwa lalezo sengumuntu oduduzayo kakhulu othe lokholo ukuthi hayi umnankagwa kunje ngaye njalo abantu besebenze bendawonye this and that. In the end of the day waba ngumuntu esethi i-politics isemili yakhe sithi hayi sesiyakwelatsho esibhedlela seyakuyakwenza ngale langale njalo le ndluliyane sewayiphiwa konke khona kana kuyasitshengisa ukuthi sekuledile selindlaliwe. In the end of the day sesifika kanye kuwo ama-election kathesi babezikhulele kodwa sesifika kanye kuwo ama-election wona lana bonke omjulu lawo labothwangirayo laba kutho ukuthi kwesinye isikhathi iparty yona liyani yabe sivele sebezikhulumela nje ukuthi bebe le-government of national unity bengayanga ekhethweni.
Uzwe njani imbiko yakhe lapho kade ekhuluma ngokubana uZulu ule mibuzo eminingi ngokwenzakalayo njalo uZulu kathakazelele ukwenzakalayo ngoba kwephula isisekelo sombuso esithi yena uZulu uzavuka uzavukela uhulumende ubona kusenzakala yini lokhu
amazwi lawa vele ngokwakhe yena angathi ukuthi uZulu vele besithi umgabe masigo lanxa kungenzakalanga ngendlela yakhe afuna ngayo yena umbono wakhe uyacaca nxa nga umbuso wona lowo khona ungasoze ube ngumbuso olezifiso zikaZulu uZulu la uzathatha i-advantage yokuthi khona benze njengalokhu abakwenzileyo kusetshenziswa umbutho lokhuyana yikukhuluma komuntu ohlakaniphileyo ukuthi khona ukhulume politically intelligence eyokuthi khona kulomizamo vele esisenzakale ukuthi khona kube lomuvukela ukukhona asozihlale nje kuphela yena nguye ozabe seyimkhokheli wakhona lokhu hayi uZulu asozisukume nje kuphela maqayana kungela bukhokheli obuyabe bukhona khona lapha.
Alo ke ngumnumzana Max Mgandla ingcwethi yecubungulayo zombusazwe ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ukuqhamuka ukuxokozela embuthanweni wobuqoqwe uxoxa ngodaba lwegugu rawundi ngemva kokuba abanye abavela entshonalanga bebesithi akuzange kube lo mbhuqazwe wegugu rawundi. Umbuthano lo wobuqoqwe inhlanganiso yesaphez emzameni yokudinga isisombululo ngodaba lwegugu rawundi. Ake sizwe ukuxokozela ukwenzakale emhlanganweni lo. Lokho ke bekuyikuxokozela kwenzakala embuthanweni wobuqoqwe kuhlaziya udaba lwegugu rawundi inhlanganiso yesaphez eHarare izolo. Kukhangelelwe ukwenziwa omunye njalo umhlangano ofanayo lamuhla kobulawayo inhlanganiso inye yonale eSaphez. Lokhu sikudaba olufanayo ingcwethi yecubungulayo zombusazwe womnumzana Khumbulani Ncube uthi uZulu wesigaba semaNdebeleni kabambananga ukwenza kube nzima ukuthi afeze izifiso zakhe. Kesizwe exoxa loGainer Gumede oStudio 7.
Umkhosi uyanda kakhulu ngokubana umnankagwa ngomunye uyingxenye yabanye abantu ababeqeda abantu ngegugu rawundi ngoba sasifancane but nxa sisizwa sikhule vele sisazi ukuthi umnankagwa ngomunye wabantu ololwazi ngokuqedwa kwabantu emathebheleleni igugu rawundi. Inhliziyo zabantu zibuhlungu zibomvu okokuthi ngoba akulanto eyayenzakalayo angayaziyo konke uyakwazi lanxa esengurhulumende nje ingxenye yamaNdebele ukuthi bamvotele kumbe bamenze upresident wabo ngoba umbuso kaMgabe ubonile abantu besiNdebeleni bevele belobuhlungu ngombuso kaMgabe la ngenxa yegugu rawundi but ngendlela yokuthi bebesehlule ukuthi bakhalaze izikhalazo zabo kube kukubi wonke umuntu bengani uvusa ikhanda ingani usola ngento encane nje obenyamalala kumbe bulawa
manje likhangelela ukuthi kwenziweni uhulumende nalo enzeni ukuthi athobe izilonda zabantu abahlukuluzwayo ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi labanye njalo abafayo ngalesi sikhathi.
Hey, kubuhlungu kakhulu dadewethu ngokubana mina nginje ngomunye wayekhuliswa ngukhulu, ngangikhuliswa ngukhulu logogo. Ukhulu bamtshisa ngamaplastiki bebethontisela bembophele ngaphakathi kwamaplastiki, udala kolo maplastiki lana empuphu lawana. So bamtshisa ngawo wafa ukhulu, and then ugogo laye bamtshisa waba lamanxeba embaleni kusiza lapha emlenzeni. Lamanje ngikhuluma ngumuntu vele ophila nzima, amanxeba lana wakhula ebhanditshwa yithi simgezisa kusanda ukudlula igugurawundi, siqala ukuhlakanipha. Ngangimgezisa ugogo ngimbhanditsha ngenxa yegugurawundi. So sakhula kabuhlungu, sisehlule kuya ezikolo ngendlela yokuthi abazali basebefile, sesingasela abantu abasigcinayo. Mina sakhula sesikhuliswa ngugogo egula enjalo, esezamela impilo enjalo kungenxa yegugurawundi. So amanxeba ukuthi umnankagwa awathobe kubuhlungu kakhulu emaNdebeleni, njalo kunzima okungangokuthi yena ngabe uba umuntu olesisa kumbe olobuntu, okungangokuthi nxa abantu besiNdebeleni befaka izikhalazo zabo abadonsele eduzana kwanise ukukhuluma labo, and then ekukhulumeni kwabo labo abalalele ukuthi bathini. Ngoba abantu nxa ubawonile kodwa bekucela ukuthi sicela ukukhuluma la obalalele ubaphendule imibuzo yabo, kuba lula. Amanxeba lana ngani loba umuntu ukhuluma la ekuwonile kodwa nxa engani uyakuzwisisa kumbe ekhuluma lawo ngosizi, ekhuluma lawo ngokuzwanana lawe, lawe amanxeba ngani ayehla phansi. Manje yena lamanje uyabona ukuthi lokho esiphethwe njani thina maNdebele eZimbabwe. So ukuthi ngendlela esiphethwe ngakhona ukuthi ngathi amanxeba ayaphola amboni.
Manje lenzani ngakho khona ukuthi amazwi enu afike kubona abo abantu libaqambayo ukuthi ibo kumele baxolise babuye ebantwini bazolixolisa bathobe lezi zilonda?
Esikuzamayo ikho khona lokhu owakubonayo last time umnankabo nxa wayesetrade fair blawayo, kwaba lokutshengisela okukhulu kukamthwakazi khona ukuyana yikho ukufaka kwethu amazwi ukuthi angene khona ngale, kubonakala ukuthi sihlobuhlungu ezinhliziyweni zethu.
Abanye njalo bathi alibambananga linabantu bakomthwakazi elahlukuluzwayo ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi, bathi omunye ukhuluma emile omunye emile. Lenzani ukuthi libambane ukuthi lizwi lenu libe lamandla?
Okunye okudala ukuthi abantu bengabambani sisi ukuthi khangela manje eZimbabwe abantu yabona ukuthi abantu bachithekile, sigcwele umhlaba wonke. Uzathola ukuthi eZimbabwe kulabanye abantu eGoli, kulabanye abantu abakamthwazi eBotswana, lapha kulabanye abantu bachabalele. So uyathola ukuthi iqembe laba lisenza lokho ngesikhathi, ngaleso sikhathi libabe bengabantu abalutshwana, kodwa ngabe sonke sisemakhaya, ngabe ukukhala kwethu kuyazwakala, ngabe lesikwenzayo siyabambana. So njalo mina kunye ngicela ukuthi abantu besiNdebeleni asibambaneni ukuze sizame ukuthola impendulo ngokubulawela kwethu abazali iZANU-PF. Sibambaneni sonke, silwe sisiya khona, njalo singesaba ukufaka amazwi, singabuyela emuva. Sibambaneni singumthwakazi, sikwanise ukuthi ilizwi lethu lizwakale, bekhulume betsho ukuthi bathini yithi ngokufelwa ngabazali bethu. Sikhule kanzima kabuhlungu.
Alo ke umnumzana Khumbulani Ncube, ilunga leMthwakazi Republic Party, njalo eyingcwethi ecumungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni loGaina Gumede weStudio 7. Iningi lithi alilathemba lokuthi ikomiti ebunjwe lidalele Politburo yebandla leZANU-PF yokuxazulula udaba lokukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana elizweni izasebenza, njengoba ziziningi izizathu ezibangela lolu hlupho. Ikomiti le ikhokhelwa ngumsekeli kamongameli Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga. Njalo ibandla leli lisola usomabhizimusi ngokukhweza intengo yempahla mahlayana. Kodwa unkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kufanele uhulumende avuselele umnotho welizwe ukuze kuphele indubo zonke.
Akulalitho ezalincedisa because ukukhwela kwempahla intengo yempahla ikhwela siyiproblem ekhona elizweni, and bayayazi kusukela nakudala nakudala ukuthi iproblem yenziwa kuyini. Bona kumele balungise okuyilo okuluhlupho kakhulu, kumele bakulungise, nothi ukuthi bathi amaprayizi angakhweli. Ngoba once bengenza khona lokhu kuyabuyela futhi khona phana ukuthi emashelfini ifike kungafela lutho. Ngoba one, imali kayibonakali, kusebenzisa ibhondi kusebenza i-plastic money engahambiye ukuthi izinto zona lezi sonke laba abakhweza impahla yasiyo ndaba yabo futhi labo because labo balama-challenges abahlangana lawo. So lokhu abo kuphela ukuthi balungise okuyikho vele okuyi-problem elizweni nothuthe intengo yezinto.
Manje abantu elibakhokhelayo khona ngapho balibona besenzani abantu nxa kunje baphonga uthenga nje njengoba sizwa kuthiwa le mali kayikho abantu baphila njani?
Abantu bayaphila khonokho anjengokuthi eZimbabwe abantu bangikhona vele ngabantu labana abasebenzayo bayathenga ngoba uyakuvele ungalayi ngenye indlela okumele uyenze kodwa vele imumo kawumanga kahle elizweni leZimbabwe. Abantu akula mali, akula nto ekhona, akula msebenzi, akula mali. Abantu abathengisayo amatamatisi nami ngathengisa wami egedini omunye naye ethengisa wakhe othengele omunye ngubani ezenzo zibhedlele kakula nto enjani ekhona vele abantu bayadubeka kuna akula nto abangayenzi ukuthi kuphela abantu bezimbabwe labana abantu vele abazimisele ngokusebenza babamba lapha nala ukuthi impilo yabo iqhubekele phambili kodwa kakula nto elungi
lokhu kulomahluko kumbe ingxaki ekuthengeni i-cocash kumbe ngama-US dollar kumbe ngama-bond notes.
Mhluko njani ngoba umhluko akunamehluko lokhu ekuthengwa ngavela lezi zinto zonke kodwa kuyahluka.
Abanye bakhala ngokuthi nxa uthwele omnye umhlobo wemali ubhadala okuningi kulo munye.
Ye ngoba antsho kuthiwa i-bond le i-US dollar kuyafana nezitele nxa uthengayo kuyafanana kodwa nxa ule rand kumbule pula ukufana nokuthi i-rate yangkhona eyokutshintsha yona le vele ikhone kumoney market e-South Africa le-US dollar ngoba ngapha thina sina rate. So nxa ule rand vele kufana nokuthi awulalutho ngodwa i-20 rand eliyehlile vele belitshintsha ngama-$5 kule-100 rand beneli-$5.
Alo ke ngonkosazana Rita Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwavulawayo. Silokhu sikudaba olufanayo, abazali abalabantwana abaya esikolo bathi intengo yempahla yezigqoko zesikolo i-uniform iqhubeka ilokhu iqonga. Sixoxe lo mzali njalo engumphathi wesikolo umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okuningi okwenzakala eGwanda.
Hayi isitumbo ziningi kakhulu ayibona kancinyani njengoba izikolo zivuliwe ngileqiniso abantwana abathi izasozelene elihle uya esikolo ngezizathu ezithiyeneyo. Yebo-ke esokuqala vele abantu abanamali izikolo lazo zinemali ukuthi zenzele imisebenzi yayo kodwa abazali abanamali imisebenzi ayikho nalaba abasebenzayo abalayo imali emabhenki imali yakhona kayitholakali izinto zikhwelile abantu abalamali amayunifomu amabhuku indleko zonke nje zokuhambisa umntwana esikolweni zikhwele kakhulu.
Sizwa kuthiwa intengo yamayunifomu impahla zokugqoka esikolo layo iqongile, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi wena oyizwileyo ibhulugwa nje lehembe sokuyimalini?
Ngezwa omunye ethi iuniform yomntanakhe ehlanganisa konke ukhona yayiyi-$39 kodwa uthe ezama njengoba izikolo zivuliwe kwathiwa khonoko ayekuthenga nge-$39 sekuyi-$139 kuze uboneke ukuthi kukhwele okungakanani isibonelo nje se-uniform yomntwana oyedwa oya esikolo kulowo besiya esekendari.
Manje abantwana bezikolo ezemaphandleni bona kuhamba njani kakhulu sikhangelele indlala le ekhanya ikhona?
Olukhona njengoba ngithilo ngoba nakho ukudla emakhaya kawutholakali, izulu kalikho, udamzebezinda amakomane lamadanga komile, imangumide ukudla kakukho, into zokuhambisa kazikho, kuba ludubo olumangalisayo sibi ngoba udubo lwakhona alukho emakhaya kuphela njengoba ngithilo, lukhona nje ilizwe lonke ngoba akulanto abazali abangayibhasi ukuthi bazimali nalaba abalezifuyo zabo bafisa ukuthengisa bayathengisela bani abanikela mali yile udubo olukhona lona lolu.
Manje bayabhalisa yini ukuvota abantu njengoba sisizwe uhlelo solungezelelo?
Hhayi okubhalisa kuvota abaningi sibile eqinisweni ngibona bayabhalisa into the makhaya ngithi la engiphuma khona hayi abaningi sibili babhalisa laba baseleyo ngakhona yinto bazabhazela bezi kodwa iningi bayazama ukubhalisa ngitho mina indawo engizaziyo yebo kambe bakubona abanye vele abantu emaokesi hayi navele kaningi uyabhalisa ukuthi ngivote ngobana kawusizi nto kodwa bakubona ukubhalisela ukuthi bayivote.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ubekhuluma le studio 7 ecingweni eseGwanda. Leba Agesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump welemelika umangalise umhlangano wenzelwe esigodlweni sakhe seWhite House ngokuthuka abantu abavela eHaiti lakuzwekwazi leAfrika ngamagama angalobekiyo ngoba eyinhlamba. Kulabantwana abangabafana abaleminyaka isukela kwemine kusiya kwelithumi lambili abangamakhulu ambalwa abahlengwe kubahlamuki beIslamic State abathunjwa ngomnyaka ka-2014. Ukwesatshelwa ukuthi kuza kuba le ndlala embi kakhulu lomnyaka esigabeni sebhinga kulandela ukungani kwezulu wonalo umnyaka. Lesi sigaba sihlala singelazulu eleneleyo ngeminyaka yonke kodwa wonalo umnyaka kukhanya kungamanga kahle. Okunenga sikuzweni kundaba kungxoxo esiyenze lo mnumzana Prince Dube Kosimanda omela lesi sigaba idalela eParliamente.
Ebhinga izulu like lana amalanga amabili amathathu abantu bangene emasimini bafika bahlanyela izilimo zamila but kamalanga amathathu amane adlulileyo lawa bekungelazulu kade sokusenza ukuthi abalimi bakangani bakakhathazeka ukuthipho umnyaka lo kusiphathelele.
Izifuyo-ke zinjani zona, ziyachuba yini ngokuswela amadlelo?
Hayi, izifuyo okwakhathesi okusekungani kuba kuhle ukuthi amanzi okuthi izifuyo zinathe akhona. Utshani lawo sokuqalisile ukutshengisa ukuthi hayi bukhona. Izifuyo kwakhathesi hayi ukhanya ngathi bezisaseraithi ngoba ngabi le-problem kwandawo.
Bona abaswelayo kakhulu bayaphathiswa yini yinhlanganiso lezi eziyandise ukuphathisa? Sasizwe kuthiwa kule nhlelo eziphathisa ikakhulu asebekhulile.
Ye, lokho kulokhu kukhona kulokhu kusenzakala emawadini amaningi abakhulileyo nalaba abangakwanisi ukuzinceda bodwa ama-family ama-child headed families belokhu bethola uncedo oluvela kuhulumende ngohlangothi lwe-Department ye-Social Welfare njalo bathola ukudla okuvela kunhlanganiso ezizimele zodwa ama-NGOs lezo nhlelo hhayi lokhu ziqhubekela phambili asikaboni lutho olubi ikakhulu kulezi nsuku lokuyalesa sikujwayele amalanga adlulayo lawanokuthi kwakusiba la macwili ayesithi nxa kusiyanikwa lokho kudla atholakale wona ebe yiwama phambili ngoba esithi bona ngabebandla elithize kulezi nsuku hhayi asisababoni sesibona kusiba la mapholisa nezisebenzi zikahulumende kanye lamabutho yowaphelekezela lokho kudla okwenza ukuthi labana-ke ababejwayele ukuthi bebentshontsha abane sebedlalela khatshana. So-ke hhayi okwakhathesi sibelimbona ngani konke uhamba kuhle.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dube Kosimanda umela isigaba sebhinga idalela ePhalamende bekhuluma le Studio 7 eseHarare. Umnumzana Morgan Tswangirai ukwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. Ukugula kwakhe sekubangele ukuxokozela ebandleni ngoba uTswangirai ulamasekeli amathathu okwenza kube nzima ukuthi kutholakale ozamelama. UNkosazana Thokozani Khuphe nguye umsekeli kaTswangirai wakhethwa emhlanganweni weCongress kodwa ukhanya engekho kuluhlu lwalabo abathiwa abalakho ukwelama uTswangirai. Kanti kungani ebandlululwa uMakhuphe? UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe le ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabiso Khumalo onguye osungula lingxoxo.
abanye bathi hayi u vice president u VP lobo elekthwa akaso umuntu oqine kangako njalo alabantu abaningi abamthandayo. Abanye bathi hayi uzondelwa nje ukuthi lo muntu ngwemathebeland. Abanye bathi hayi uzondelwa ukuthi umuntu wesifazana kweze politiki. Abantu besifazana kabathanda kanjalo njengendlela ephathwe ngayo umkakhe ka former president u Grace Mugabe. Zenezo ingxoxo okufanele zikhuthazwe kakhulu kulesi sikhathi ukwenzela ukuthi iAfrika ingalilokhu ibhoda ngale kwendaba eziqakathekileyo izishiye eceleni zenza ukuthi ukungazwisisani lokungethembani lokungabambani kuhlale kuyinhlala yenza.
Khonapho-ke Makhumalo, ukuthi kulabanye abathi hayi phela uMakhube uvela eMathebeleland.
Umbuzo umele sizibuze ukuthi udubo labantwana baseZimbabwe ngolobandlululo ukuthi ngihambele eMathebeleland kumendele eMashonaland. Yinto yokuqala ngoba udubo esinalo ukuthi sikhangela abantu singakhangeli okufunwa yizulu. Kambe sithola sigcinisile ukuthi nxa sikhangela ukuthi lo uvela eMathebeleland umvela eMashonaland singahamba kuZulu olele engadlanga ufike umtshela khonoko impendulo yakhe ingacaca khonapho. Esokumele sikwenze khathesi ukuthi abantwana baseZimbabwe bakhona abakumbangazo kuyikhangele kuyami kwelami ibandla. So kuphumile la amabizo amathathu ngithe mina sesifikile isikhathi ukuthi uZulu kaNdaba akhethe ambona ukuthi uzasechisa lolu dubu siyeke siye phumula. So kusemandleni kazikangena imbono kababa uSibambi ukuthi abanye bathi lo uMagugu umi kanje utshamisa umi kanje umZulu umi kanje. Asihlanganiseni amakhanda hathi thina njengebandla sodwa lani Zulu kaNdaba asihlanganiseni amakhanda sendisibonile ukuthi sisebenza okunjani. Kukini ukuthi likhethe ukuthi lo singamfaka ukhuthele endaweni nje lo uyaxeja endaweni nje ukwenzela ukuthi uma sesiphambili laphana singazisaba lomkhosi wonalo ukuthi anti yabona sikhiphe yonke apha kumna kwakha akula nto esiyenzileyo kufana nokuthi sithengise i-deep freezer sithenge ikulaphi.
Baba Sibanda, anti uyamuzwa uyakhuluma lapha uMakhumalo uthi hayi phela nxa abantu bekhethwa kumele ukukhangelwa kungakhangelwe lokhu okuthi umuntu uvela ngaphi.
Yiyo le into ebenzayo ithi umbuzo wakho umqhuba ukuthi lanxa thina sikhuluma ngobuhle esingaba yibobona kufanele siqale sikhangele ukuthi vele sisukela ngaphi. Phela nxa ufuna ukuthenga isudu enhle qala ukhangela ukuthi ule mali engakanani. Angithi awusoze ukuthi hayi mina phela ngingathenga isudu enje ngizamhle kakhulu lo msebenzi ngawuthola. Qala ukhangela ukuthi esikhwameni sakho kule mali enengakanani. Ezombusazeko leZimbabwe kazivumeli ukuthi kwenziwe into eqondileyo njengoba kuthiwa ngu-MP. Ukhuluma kahle kakhulu kodwa kufanele aqala akhangelise phela ukuthi ukuya emphakathini khonokho awusoze kubuye kusibuyisele impumela efana naleyo. Ngaxwayisa nje ngithi mina ngabe kuyikuthi i-MDC lamanye amabandla abethanda ukuthi kube le mpumela kwezombusazwe. Into eyodwa kade bengayenza ukuthi lakhonokho ukuthi amabandla wonke nsuku zonke azakhokhelwa kuphela ngumuntu okade fakiwe elayinini kumbe onobudlelwano lo muntu ekade khona esikhundleni kufanele kuphele. Kube bona abathathu ukuthiwa yibo abafanele ukuthi bathathe ngoba bengu-vice president bebengu-vice president. Ngabe bekungaba yinto enhle kakhulu ngabe ibandla liyakhuthaza amalunga lonke ukuthi hayi isikhundla lesi asimelanga sithathwe ngabantu abathathu kuphela babe yibabalwisanayo. Abadingele abanye abantu abangekho esikhundleni sineso bancintise baphiwe ithuba elihle kakhulu ukuthi bathole bavotelwe ngabantu.
Nanku umbuzo omkhulu Makhumalo, umphakathi ungaphi khonapho-ke?
Hayi 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 Vodlozi, ungaze wathatha amabandla uyenza ngazani yindawo nje esiphongungena umuntu angacala ngapha ngututhi. Kufana le msebenzini wakho kathesi akula sisebenzi sinexpo esizabuya emsebenzini wakho sifike sithithi ngizwe kuthiwa wena lapha kule secular internal secular ethi khona kulo msebenzi onje lami njengoba ngisebenza next door ngifuna ukuzangena. Hayi akula burial society engingaba umuntu ongasomemba.
Ye khonapho-ke vala ngamafitshane Baba Sibanda.
ngiyethukile kakhulu umhlonishwa lapha indaba ayikhuphayo enzima kakhulu ukuthi kuthiwa kupolitiki kulama brand ngiyakhumbula mina ngiseselilunga le MDC yena leyi siqalisa ukuhamba emaphandleni sikhuluma ngobaba uThwangirai lo Gibson Sibanda abantu babe siphendula bathi hayibo siyaliza ukuthi lithini ngodaba lenlolu udubo ngolokuthi ngubani ongamisana lo president Mugabe sazi ibrand ayi-1 kulelele Zimbabwe engupresident Mugabe yiyo ayitshiwo ngabantu leyo kodwa ngendaba yokuthi inguquko ebifunakala abantu bama bathi hayibo le ibrand eliyaziyo kungendaba yokuthi enye ibingakhiwa kufanele sikhuthaze kakhulu kwele Zimbabwe ukuthi ukukhokheli buphume ebantwini abaningi cabanga njalo ukuthi umhlonishwakazi kangizwisisanga nxa ngithi umphakathi lawo fanele ungene umphakathi lo ngikhuluma ngamalunga ebandla le-MDC angekho kuzikhundla zobu vice president kumbe sithi
siyabonga isikhathi sesingasavumi uGibbs Dube lapho ubexoxa lengcwethi umnumzana Nkululeko Sibanda elo nkosazana Thabita Khumalo igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngo 7:30.